Lanxa isigaba semathebelelendi sisilela ngentuthuko singesinye sezigaba ezilenotho emangalisayo elizweni engaqeda ubumpofu alubana ithe yabanjwa kuhle. Lokhu yikho okwenze inhlanganiso ezijiyeneyo zabuthana enkundleni yezumo ziqhoba amathambo engqondo ngokuthi ingathatshwa njani linotho ukuze ithuthukise uzulu wakulindawo. Umnumzana Efidlela Ncube ngomunye wabaqoqela umhlangano.
Bekuxoxwa ngezempilo, kuxoxwa ngezezimali, kuxoxwa ngezemfundo, kuxoxwa ngeland, kuxoxwa ngamalungelo abantu, ngama-election, lakho konke nje okuthinta abantu. Abantu bevumelana kulezo zinto ukuthi bafuna ukuya njani phambili. Kuphethwe ngokuphuma logwalo okuthiwa yi-Freedom Charter, echoyo ukuthi abantu beMathebeleland bafuna ukubuswa ngayiphi indlela.
Uncube uthi okunye okuqukethwe yilolu gwalo ngomhlahlandlela okhuthaza inkazatho ukuze uzulu weMandebeleni abumbe amankampani azamlethela inzuzo.
Singenelisa ukuthi sitshaye izimali, sakhe amabhenki ethu, sakhe ama-mutual fund, sakhe ama-mutual assurance societies. Into zonke leziyana ezidinga imali singakwazi ukuthi siyihlanganise imali. Bekhona osozimali bakithi abafundi leyo bakithi abazingeze izimali ukuthi hayi imali singayihlanganisa sibe lamabhenki ethu, sibe lamankampani ethu, sibe lamabhenki ethu okuthenga imigodi yegolide, sithenge umhlaba, sithenge inkomo, sithenge izinto zonke leziyana eziza senza sonke sinothe siphumelele njengabantu beMathebeleni.
Inotho etholakala eMathebeleland igoqela ezemvelo ezifana lenyamazana zenhle, amatshe aligugu ikakhulu igolide, izifuyo ezifana lenkomo lokunye okutshiyeneyo. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi ingaba khona eminye njalo imithambo yenotho engakabonakali emele idingisiswe.
Kungaba lokunye okukhona okungazange kunanzelelwe esikhathini esidlulileyo, kodwa ke i-history iyasitshela ukuthi lesi sigaba silomnotho onjani. Nxa sokulamanye ama-explorations ayenziweyo angatshenisela ukuthi kungatholakalani phansi, kumbe kusesele sihlahla yini abaningi bayakwazi ukuthi isigaba esasithola ke ifurniture enhle okumangalisayo nxa uyidinga ngesilungu bayibiza bethi teak tree. So sokufanele sikhangele osokusele ukuthi kuyini ukungenza lesi sigaba ke sithuthuke.
Ukuze uhlelo lolu luphumelele, umoyo uthi kumele kukhangelisiswe njalo inotho evele ikhona kuboniswane ukuthi ingathatshwa njani.
Abaningi bayakwazi ukuthi isigaba engani somile singatholi izulu eliningi, kodwa isigaba esasithola ke kumbe esasinikiwe ekugcineni izifuyo sithole sikhula ukuthi izifuyo ke zikhanya ziyaphumelela ezigabeni zeMathebeleland. Sabona njalo esikhathini esiningi-ningi ukuthi indawo eyayile lokho okugejwa phansi ama-minerals athize, lokho lakho ngokunye okungakhangelwa.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko laye uthi lo ngumbono omuhle kakhulu, kodwa uthi ukuze uphumelele kudingakala ukuzimisela lokubambana.
Umbono omuhle njalo kuyumbono osithethe isikhathi eside ukuthi ubonakale wenzakale, kodwa esikukhangelelayo singakakhuluma eningi kufuze sitshintshe umcabango loba esithi i-mindset yepeople yethu abantu bakule region yeMathebeleland. Sisuke layo from being socially oriented to be economically oriented. Singakhangela nje abantu beMathebeleland abaseGoli nje kuphela, sithi bebambane bonke bevumelana ukuthi ngenyanga bayakhipha i-R100 bayifake esikhwameni sesinye. Sithi siminimize nje ithi abantu beMathebeleland abaseGoli bayi 1 million bengafaka ama-R100 ngenyanga, kusho ukuthi bayaraise i-R100 million. After 6 months babereze imali ekwani ukuthatha uloliwe, ekwani ukuthatha any company eZimbabwe eseMathebeleland estruggler. Sonke sibe ngama-shareholder. Yinto esingakwazi ukuyenza, singadinganga omunye umuntu, singakhulumanga lomunye umuntu, sibambene nje kuphela.
Eminyakeni edluleyo idolobho lakoBulawayo belithwele umnotho emathebelelendi emahlombe zithunqa intuthu yamafekithali lapha kulungiswa impahla etshiyeneyo. Kodwa ukubhidlika komnotho kwabangela ukuvalwa kwamankampani amanengi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.